o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mbimbitho 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown yona asikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Eza kubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni. Bethi bahlala bechiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe. Kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe. Njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus. Oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa. Abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nane lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona asikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe kachana kachana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi siku-lockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Kuyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile kanti i-government angithi bethe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphoza njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abala mali. Iningi likaholi akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumo usubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala emakhaya.
The informal economy to assist them with finances to keep going.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza baqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sokunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadalwe. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wekhambu Zuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worst position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo akwenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiyakwenza okuxakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqhakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive Victoria Falls. Ndoda esesamnika i-treatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke ukuthiwa ngama-contacts bonke abantu ahlangana nabo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus. Bonke ni ba-negative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi
okwakade sisayenza ama-tests eMathebeleland North COVID akwana ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe positive, abanye bonke ba negative. So ama teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo esixwayisana njalo ukuthi sihlala sigeza izandla zethu ngamanzi alesepa singabambi ubuso. Xa umuntu ekhwehlela efoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
indaba yokuvimba le ngiye ngabhodabhoda namhlanje khonapha kobulawayo ekuseni ngikhangela nje umuntu ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama vendors and formal traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali. Abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile bekungikhayela umumuza banjani. Abanye bekhala ngokuthi inkinga ikuthi abasuze besebenza ama-rent inyanga siphele bebhadala ama-rent bazawabhadala ngani. Lesingabe uhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlawula kwama-rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ngce ilizwe. Abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani. Njengoba ubulawayo city council kwezindawo amanzi akafiki ngani, amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki. Abanye bekhala ngokuthi bona laba lampuphe ezindlini bayiswele ngolesihlanu la ngomgqibelo, so ukuthi ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu. Abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona, omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi, bafuna ukuthi ngabe bayafundiswa akhobe bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha kobulawayo. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla, sengathi uhulumende engazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo, bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge bathenge ukudla. Njalo futhi indaba yamarenti leyi la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawuli irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi, bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu, njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esasilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobunengi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni. Ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Yena-ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokwenqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwe abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi na hhayi umuma wakhona awawujwayelanga. Bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba la mapolisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-pika bememezele ukuthi naye ngiyachawa uthwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade ngisemakhosi nalapha engigadele khona ubuntu mabe bale ukuthi na sisuke entumbane bese ukuklinikile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganintsha kibo abantu bephuma zibe ngeziningi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenzeka ukushiya amatripu encedisa abadala lisiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu hayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
apha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabosigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalandana afakwa emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alise begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogolayo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMB yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigogala bogogo kulamasakabo lana ababuya every month
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le elubhane Live Talk lamhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500 abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu, 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane, 2,400. Uzulu wasemali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulabayisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igalikhi, iyele ginger elenyosi njalo elamalemon hayi la ngamanga lokhu akukaziwa njoba lesazithina sikholwa ezisayensi.
Umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo central udokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempila kahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu uyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena ubusuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba liwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu. Labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayelele, yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa liyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlo eliyabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiwo yiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlabezulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlunganyana kodwa ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona ababancane ncane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhovula, kuphume amakhala avuleke, imphimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akutshisayo ukuze ingubo ufuthe uginqe kuphume iziphukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela lengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathikiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezebrayo. Inhlotsheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International. Flyers OFN. Then adaptive innovative independent living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga uthi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuxoxa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo
uthi imichina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDube ukuthi abaningi bacina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia ethi uhulumeni angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo wejuti lemithelo kiyo iqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo uadvocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize
okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi iBraille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi iBraille itholakale okusho ukuthi izingaja zikahulumende ezifana labo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo, kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi iBraille itholakale kanye le information itholakale ngeBraille.
Uthi ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo iBraille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela iBraille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina weBraille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala iBraille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunengi.
Lapho kufundiswa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenzisa okune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemichina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha leBraille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi yeAfrika. Uhulumende uleBraille Printer Press emzini weMount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engabonilayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu
ngakubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo infrastructure kodwa uqhathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengalo uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa iBraille Day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.